Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 12 kuZibandlela 2018 ngusithandekile Mhlanga.
Lo ntungameli Nkomo.
Siyazidina ukuthi ilizwe lethu ilizwe likhululekileyo kwindaba zokuxoxa ngezombangazwe. Kodwa kusuka kudanise uma abanye abantu ababele mbono ehlukeneyo le abanye abantu besenza bona ukuthi okuyabe kukhulunywa ngabanye abantu kungalalelwa.
Kusungulwa ingxoxo emadolobheni ehlukeneyo ephathelane lokuhlaziya ukuxolelana lokukhumisana umlotha ngombhoqazwe wegugurawundi.
Ubaba umduru ukubhoda kwakhe lokhana ubekhuthaza uZulu emtshengisa ukuthi kayisiyo mpilo umele uZulu kandaba ayiphile limpilo, kodwa ukuthi sokuguqule khonokho kuqakathekile ukuthi abantu bahambe bayirejista njengamavota.
Osaphethe isikhundla somkhokheli we-MDCT umnumzana Elias Muturi wethekelele amabhanga achiyeneyo eHarare ngenhloso yokuzibonela udubo lokusilela kwemali oluqhubekayo.
Kuwoza Friday lamhlanje silomculi odla uBhedu wontutu ziyathunqa ngomculo wakhe weKwaito unkanyiso moyo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo.
Akusoze kwafa kwaba lokubambana eZimbabwe nxa uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa engaxolisanga ngokubulawa kwabantu bezigaba zeMandebeleni laseNkabazwe kumbuqazwe kweGugurawundi. Le imbono yabantu abanenga abakhulume emhlanganweni obuhlaziya lindaba kobulawayo namuhla abagoqela umkhokheli weZaphu umnumzana Dumiso Dabengwa, ingcwethi igqwetha umnumzana Sipho Malunga, owake waba libutho umnumzana Martin Rupia kanye lonkosikazi Elna Sisulu.
Yena unkosazana Elna Sisulu nguye wayelela olela amalungelo oluntu. Umhlangano lo uqhutshelwe eRainbow Hotel kwaBulawayo. Izikhulumi lezi zithe uZulu weMatabeleland leMidlands uqhubeka ebuhlungu kakhulu ngokubulawela izihlobo labangane libutho likaMgabe ele-5th Brigade. Ukuze kube lokubambana, uhulumende kumele athathe amanyathelo njalo evume ukuthi ngempela waphambanisa, ukutsho iningi. Kunjalo nje emhlanganweni wokuhlaziya udaba lunye, kuqhamuke inkalakatha yomsindo oqoqwe ngabenhlanganiso yeSurface Trust yeHarare izolo ntambama, lapho abasekeli bebandla leZANU-PF abakade bevimba ukuthi kungaxoxwa ngodaba lokukhumisana umlotha.
Okunengi asikuzweni kuntathela izindaba yethu uGibson Bebe.
Kusuke kwaba lomsindo abanye abasakhulayo abanakanelwa ukuthi ngabe ZANU-PF abale ukuthi omunye walabo okade kumele akhulume kulingxoxo usikhwica mfundo umnumzana Martin Rupia esezakhuluma bethi wayelilunga lebutho likaSmith, yikho kalalungelo lokukhulumela abantu ayebabulala. Abaningi abazange bazwisise ukungenela kwabasakhulayo laba kulolu daba. Omunye wabo ngumkhokheli webandla leZaphu owake waba njalo isiphathamandla kuhulumende kamnumzana Robert Mugabe, umnumzana Dumisa Dabenga yena othe lokhu kuveza sobala ukuqakatheka kokuthi ikomishi ye-Peace and Reconciliation ikhokelelwe ngumuntu ongelabandlululo ozaqhuba umsebenzi wakhe.
Umuntu okhululekileyo ongelabandlululo ozakwenza okufanele ukuthi akwenze ukuzaphutshisa indima ye-commission ozaba lokubekezela.
Oloba amabhuku ezemfundo odume kwezombusazwe eyizizalwane zase-South Africa unkosikazi Elna Sisulu uthe ukuze ilizwe yenelise ukudlula lesikhathi esinzima kumele uhulumende ahloniphe inhlanganiso ezilela amalungelo abantu lenhlalelo izindaba.
I think the issue of institutions, respecting institutions and
uhulumende lo Zulu kufuze behloniphe amalungelo abantu behambe phambili ngokwalwela njalo lokuhlonipha uzibuso wentatheli zindaba.
Ingcitshi ecubungulayo ezombusazwe umnumzana Richard Mahomva uthi abantu kumele bafunde ukwamukela imibono ehlukeneyo kuleyabo ukuze eleZimbabwe lithuthuke.
Siyazi thina ukuthi ilizwe lethu ilizwe likhululekileyo kwindaba zokuxoxa ngezombangazwe. Kodwa kusuka kudanise uma abanye abantu ababele mbono ehlukeneyo le abanye abantu besenza bona ukuthi okuyabe kukhulunywa ngabanye abantu kungalalelwa kupha ibizo elibi kulizwe lethu, njalo kwenza engazathi eZimbabwe abantu abakhululekanga ukuthi bexoxisane njalo bebethula imbono yabo ehlukeneyo.
Bala jikelele wezaphu umnumzana Mjobisa Noko uthe abasakhulayo abazame ukuphambanisa umhlangano wokuxolisana ngegugrawundi kumele bakhuzwe.
Uyabona ukuthi indaba leyi iyahlokoza, ihlokoza abantu abaningi and izabamba abantu abaningi, iyabamba abantu abaningi. Abafana lapha ukwenza abakwenzayo, it's a show of intolerance.
Umhlangano lo uqoqwe ngabesaphezi trust ubule njongo yokuhluza udaba lombhuqazo ogugrawundi lapho owabulawa khona abantu abedlula inkulungwane ezingamashumi amabili ezigabeni zemandebeleni kanye nenkabazwe ngeminyaka yabo 1980 ilizwe lisanda kuthola uzibuse. Lesi sika satshiya abantu abalo mhlulo behlukumezekile kuze kube lalamuhla lokhu inzondo ibhibhidla ngoba kungela owaxolisayo kuze kube lalamuhla. Owayengumongameli Robert Mugabe uze wasuka embusweni engazange axolise isikhathi asithi ngamazwi akhe isikhathi sokuhlanya. Lingxoxo enziwe eHarare izolo iyaqhubeka kobulawayo namhla ntambama njengenjongo yokuthi kukhulunyiswane lohulumende omusha kamongameli Emmerson Mnangagwa njengoba eselobe igama lakhe emthethweni wokukhuthaza ukukhumisana umlotha owe-National Peace and Reconciliation Act. Imeli iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Osaphethe isikhundla sikamongameli we-MDCT umnumzana Elias Mudzuri wethekelele amabhanga achiyeneyo eHarare namuhla ezibonela udubo lokusilela kwemali oluqhubekayo. UMudzuri wethekelele njalo amankampani amaningi avalwayo ngenxa yokonakala komnotho ehamba lequla leziphathamandla zebandla lakhe ezigoqela umsekeli kamgcinisihlalo umnumzana Morgan Komichi. UMudzuri ukhethwe ngumnumzana Morgan Tsvangirai ukuthi aphathe intambo zakhe ngoba yena eselatshwa umkhuhlane wemvukuzane kwele South Africa. Umsekeli wesikhulumeli saleli bandla unkosazana Thabita Khumalo uchasise okunengi ngohambo lukaMudzuri.
Ubaba uMudzuri ukubhoda kwakhe lokhana ubekhuthaza uZulu emtshengisa ukuthi kayisiyo mpilo kumele uZulu kandaba ayiphile limpilo. Kodwa ukuthi sikuguqule khonokho kuqakathekile ukuthi abantu bahambe bayirejista njengamavota ngoba sonke siyazi ukuthi liningi labantu kabarejistanga njengamavota. Njalo kunye futhi ukubhodade kwenza ubesenzela ukuthi azwisise ukuthi umume umi njani ukwenzeka ukuthi nxa sesicubungula indlela zokuthi kuyalungiswa njani njengebandla uma sesinqobile ukukhetho.
Ungathi kuyina kubonile?
Ubonile ukuthi amabhanga lokhu kungelamali abantu lokhu belala emabhanga emandala photho khona sokulibizo nje ngoba nxa ungena uzicutshane ungaka lama-buildings angikhona asesiwa ngoba abantu abavele besebenza khonapho balihlekanyana and iningi labo nabasebenzayo abanye sebele minyaka leminyaka bengaholi lokhu kuphiwa ama-$20 $50 mhlana belenhlanhla baphiwa ama-$100 enjalo izalwane zasezimbabwe sezibonguhamba emsebenzini ethemba ukuthi nxa uzawuphiwa leyo yi-20 leyo uzakwanisa ayincedisa abantwana endlini badle. So yizo izintathu ezikhangela zona ukuthi sezimemetheke zafika ngaphi.
Lingathi kulokho akubonileyo kungaba sokulobubelo nanxa sikhangela isimo kwezenotho ebeyisona kusabusa uMgabe lesimo manje sokulohulumende lo okamnangakwa lochiwenga.
Akunamehluko osukona kufana nalokuthi uthi umgabe lokhe khona ngoba ungakhangela ukuthi lokhe kwasuka umgabe ukuthi yena umnangagwa usenzeni emangalisayo akulalutho ngaphandle kokuthi unike umgabe imali zabo zokuyaphumula ama veterans lawo kawaholi ngemsebenzi angikhona kayivuka ngemabhenki lokho kungela imali kwesiphi ama $20 so akulanto etshintshile kufana nokuthi umgabe lokhe khona.
Unkosazana Thabita Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT. Sixoxela ekobulawayo.
Umsakazo we-Studio 7 uthanda uthatha leli thuba lokubonga lina balaleli bethu ngokusisekela okweminyaka yonke le. Njalo sizimisele ukulethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe insuku zonke. Sithanda njalo ukulazisa kubana sesengezelele inhlelo zethu. Sesilohlelo ngo-6:30 ekuseni phezu kwalolo oluphuma ngo-7:30 ntambama. Lilakho ke usixhuma kusukisela ngomvulo siya ngolwesihlanu kumagagasi athi 909 medium wave la kushort wave ku-4930 13860 15460 15580 la ku-6080. Lingakhohlwa njalo uhlelo lwe-Live Talk kusukisela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngo-8 PM ntambama.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uhlanganelo sowabo wase-Angola umnumzana Joao Lourenco namuhla eLuanda bekhulumisana ngesimo saseZimbabwe. Umnangagwa ubelande ukuyazethula kuLourenco njengomongameli waseZimbabwe omutsha. Amaphephandaba kwele-Angola athi ababili laba bakhulumisane njalo ngomumo wezombusazwe eZimbabwe. Umnangagwa wachasisela uLourenco ngamalungiselelo okhetho. Umnangagwa obehamba lequla eligoqela umphathintambo wakhe obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo. Iofisi kaMnangagwa ithi uza kwethekelela njalo abakhokheli bamazwe asezansi kwezwekazi le-Afrika agoqela eleBotswana lamanye kunsukwana ezilandelayo. Ukuhlaziya uhambo lukaMnangagwa lolu sixhume umhleli wephephandaba leStandard umnumzana Kolwani Nyathi.
Ngokubona kwami mbonani uhambo lukaMnangagwa ukuthi eziveza kwabanye bakhe kwabanye umongameli bamazwe e-Southern Africa njengomuntu osanda ukungena embusweni sikhangela la ngendlela angene ngayo embusweni ayisiyo ndlela edayelekileyo. Siyala ukuthi uma abantu bengena embusweni ungena ngama-elections uyavotela umuntu eyaziwe ezithengisa ebantwini kodwa ngendlela uMnangagwa siyakhumula indlela angene ngayo ungene ngemva kokuthi lingenele ungenzeka ukuthi abantu omangalo labaningi kurijin bengabe bavuma okwenzakalayo ukuphuma kukaRobert Mugabe embusweni kodwa akazwisisi ukuthi wahamba njani. Ngakho kuqakathekile ukuthi uba uMnangagwa ebhodele la mazwe akuzwekazi le-Afrika esehambile e-South Africa wakhuluma la mazwe ebabhuyenzi kodwa so kodwa amazwe ala mazwe ebabhuyenzi lapho uzafanele ehambe ekhona ngoba siyazi ukuthi siyadidi lento eziningi ezenzakalayo i-regional bodem ithila ngento ze-politics eze-security.
Kukhona okubambekayo yini obona uMnangagwa ephenduka lakho ikakhulu emazweni achiyeneyo la awethekelelayo ikakhulu okufana le mali mhlawumbe eyokuvuselela umnotho welizwe?
Ngokami uhambo kwaMnangagwa lokho awukho kakhulu kwi-ikhonomi yelizwe singathi usazama ukuthi edinge i-legitimacy engakhangele kwi-ikhonomi. Siyabona amazwe lawa awaqakathekisa ukuwavakatshela ngamazwe esingathi ale-influence kwe-region so singazayesithi udinga imali owakhathesi ngaye imali engabe idinga kodwa i-visit yakhe e-Angola ngena ngelilodwa engaza ke fike ekhuluma into ezigcinileyo ezingakhipha imali nge-1 day visit.
Umnumzana Kholwani Nyathi ngumhleli wephephandaba leStandard sixoxela eseHarare.
live talk lamuhla sihlolisisa umthetho wokukhumisana umlotha o-National Reconciliation lengqoqo esisongulwe elizweni lonke ephathelane lombhoqazwe owe-Gogoround.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane.
Inyathelo likahulumende weMelika lokumisa uncedo kuhlangothi lwezomvikela kwele Pakistan lwamabhiliyoni phose amabili, 1.9 billion emzameni yokuvimba lelo lizwe ukuvumela ukusetshenziswa njengelizwe lokucatshela khona yilabo abalwa becatsha besiMuslim abedlulisa amalawulo, libikwa lingasoze lanceda kangako ngaphandle kokuletha ukuhlupheka kwabantu makhaza.
Ucwaningo olwenziwe libhanga elikhulu lomhlaba eleWorld Bank luveze ukuthi ukufa kwabantu befela engozini zomgwaqo kuphazamisa kakhulu isimo senotho emazweni achiyeneyo omhlaba.
Inhlanganiso ezimeleyo eCenter for Innovation and Technology isebenzelana le Interlink Academy isungule uhlelo lokufundisa uZulu ikakhulu abatsha ngokuthapha indawo babesebenzisa omakhalekhukhwini olwe Mobile Reporting for Community Journalists in Zimbabwe 2018. Isikhulumelisa le inhlanganiso uMnumzana Zenzele Ndebele uthe bakubone kufanele ukuthi benze lolu hlelo ngoba abantu abaningi kulezi nsuku besebenzisa omakhalekhukhwini ekuthapheni indaba. Uthe udubo luba khona ekutheni ekwenzeni lokho amalungelo abantu agcina isephulwa. UMnumzana Ndebele utshele uGaino Gumede weStudio 7 ukuthi uhlelo lolu luzafundisa uZulu ukuthapha indaba ngokuthembekileyo.
Kuhlale uhlelo lolu ngolokuthi sifundise abasakhulayo indlela abangasebenzisa ngazo umakhalekhukhwini babo ukuthi bethathe nje indaba ezenzakala ezigabeni zabo. Siyakwazi ukuthi in the last 10 years ukufike ezingeni eliphezulu kakhulu, especially eZimbabwe sithola khona ukuthi yonke into eyenzakalayo isikhathi esiningi abantu begcina besebenzisa ifoni ukuthi bethathe imifanekiso, bethathe amavidiyo. Sokuyaphazama ukuthi abatsha bangasebenzisa njani amafoni awo ukuthi bethathe into ezenzakalayo bengahambi manga, bengayengezeleli, kodwa sikhuluma exactly khona okokwenzakalako. Isikhathi esiningi uhlupho lwabo-WhatsApp nabo-social media ukuthi abantu ngezamanga amaningi esingadingesikhiwa i-exaggeration esigcina futhi kusenza i-fake news. Sizama ukuthi abantu bebekwazi ukuthi lokhu abakuthele ezandleni yizikhali ezingayakha kubebilize futhi benanzele ukuthi bakusebenzisa njani.
Abantu abaningi bayaluthakazelela na uhlelo lonolo, labantu abaningi asebebhalisile ukuluqalisa.
Yeah, abantu bayaluthakazelela kakhulu. Safake i-application yama i-advert ukuthi abantu be-apply. Ba-apply abantu abayi-168, thina sifuna abantu abayi-16. So kutshengisela ukuthi abantu bayafuna ukufunda, bayaluthakazelela uhlelo lolo esizama ukulifaka la.
Luyaqalisa nini njalo luphutsha nini?
Uhlelo lolu lingathi zigaba ezintathu. Liyaqalisa ngo-January 15, isiteji sakuqala. Isiteji sesibili base befunda ngesithi i-online, befunde behlezi endlini kwi-intanethi lapho bebhala ama-assignment. Then ngo-March bazabuya for u-phase 3, yiko lapho-ke abazabuya sebezoqedisa. So ngingathi luhlelo oluyathatha inyanga ezintathu.
Lo uMnumzana Zenzele Ndebele exoxa ecingweni loGaino Gumede weStudio 7.
Kesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Ukholo lwesiKristu lezinye inkolo kuqakathekiswa kakhulu inhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele e-United Nations elezinqumo ezibalisa ese-United Nations Universal Declaration of Human Rights, United Nations International Covenant on Civil and Political Rights, i-Helsinki Accords lezinye ezimbalwa. Ilizwe leMelika likhuthaza ukuthi abantu bakhonze abakufunayo. Amazwe akhuthaza lokhu kukhanya elabantu abaphilisana kahle njalo kule ngqubekela phambili kwezenotho. Kukhanya kulokuhlukuluzwa kwabantu abakholwa okutshiyeneyo kwamanye amazwe lapho abanye abavalelwa entilongweni kube khona njalo ababulawa nxa befuna ukulandela ukholo lwabo. UHeather Nwet isikhulumeli sohlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe olwe-State Department uthi baningi ohulumende abancindezela abantu ukuthi balandele ukholo abalufisayo. Nyaka yonke umphathintambo ohlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana labanye amazwe kumele asebenzise umthetho we-Religious Freedom Act wabunjwa ngomnyaka ka-1998 ukuthi aveze amazwe anqabela uZulu ukuthi akhonze akufisayo. Ngompalakazi umnumzana Rex Tillerson wetule ugwalo oluveza amazwe anqabela abantu ukuthi balandele ukholo lwabo akhoqela eleBurma, ilizwe leChina, ele-Eritrea, Iran, North Korea, Sudan, Saudi Arabia, Turkmenistan kanye le-Uzbekistan. ELePakistan lalo libonakale njengelizwe elingavumeli inkolo ezijiyeneyo.
Lapho belilalele utaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Lanxa iningi labantu lisithi imizamo eyenziwa nguhulumende ukuvuselela umnotho welizwe ayitshengisi impumela, abanye abafana lesizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika, uDokotela Priscilla Mtungwa Ndlovu, bathi kufanele uMongameli Mnangagwa aphiwe ithuba.
Ngangizwa mina ekhuluma inkulumo yakhe ayikhulume seSouth Africa enxusa abantu ukuthi kuyanini lize invest elizweni lakini ndivusa ilizwe lakini. Imithetho lena eyayifakile ukuthi nxa ufuna ukuthi uinvest uvela kwamanye amazwe ufuna ukuthi ufake emnothweni weZimbabwe kumele uye ukuthi i-51% of ownership imele ibe nge-indigenous person. Khona kwakusitisele emuva because indigenous ngi-indigenous ngiya-investa ngalo. Mina ngibona ngani isayini yokuthi isibonelo sokuqala ukuthi umuntu uyajinja izindlela ayenza ngazo. And singakhohlwa ukuthi umgaba uphume ngoNovember kathesi nguJanuary. So mina ngibona ngani khona ukuthi ukhululekile uyakhuluma le opposition ngumuntu otshengisayo olobuntu ongazifakanga phezulu. Lo nkosikazi wakhe ukhanya engumuntu ophansi ongaphezulu ongasithethisiyo. Ngibona ngani kuyakhanya ukuthi kuzaba lobubelo ngesikhathi, but okufunekayo ukuthi amaZimbabweans sele patient. Xa sabekezelela umgabe for 37 years, sehlulwa kwini ukubekezelela umuntu for 1 year ukuthi sibone ukuthi uyanga? Sibone ukuthi inkulumo zakhe ziyahambelana lezenzo zakhe yini?
Akukabi lo mahluko omningi ukuswelakala kwemali, asikabi leqiniso ukuthi amazwe angaphetsheya laphandle kwelizwe amthemba yini ukuthi engabuya azoinvesta elizweni?
Bona ngani lamazwe labo kumele bathathe isikhathi bangaweli. Bayakhangela kathesi bafuna ukubona ukuthi wenza njani izinto zakhe, uhlela njani, uphatha njani abantu. Then nxa bangambona ukuthi indlela aphatha ngayo abantu kalacuku ngumuntu osekhupha imithetho leyana ibizimbela abantu abavela kwamanye amazwe bazeinvesta. Okwakathesi kungakabi lam-election, abantu basahlehlele emuva basesaba. We have to earn. Khonukhani ukuthi kwathatha isikhathi ukuthi abantu amazwe amaningi babesebenza lathi njengamaZimbabwenzi babona ukuthi uhulumende wayephatha njani abantu babe bephuma mbijana. Angikholwa mina ukuthi nxa ngikhuluma labanye abantu bakwamanye amazwe or ngibala okubhalwa ngabanye abantu bamazwe ngendlela iZimbabwe etshintsha ngayo, kuyatshengisa ukuthi abantu iZimbabwe loku beyithanda. And into abayithandela iZimbabwe yinde ukuthi amaZimbabwe ngabantu abathembekileyo. AmaZimbabweans sisebenza nzima. AmaZimbabweans abantu bangaze babuye bazevula amakhampani abo, kabasoze baswele abantu abasebenzayo ngxathi AmaZimbabweans abantu abakhaliphileyo.
Lowo nguDokotela Priscilla Mtungwa Ndlovu, isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika, sixoxelaye eseWashington State.
Kuwoza Friday lamhlanje intatheli yethu uEzra Chisa Sfanda uhamba lomculi wekwaito odla ubhedu wobulawayo uNkanyiso Moyo.
Dalas kuzuka, dalas kuzuka. Tiba tiba lo guluva. Hayilo ayisiye ongutsotsi. Kodwa ke ngoculayo balaleli. Ngukuluva 7. Awuchazele abalaleli ngamafichane ngembali yakho.
Ibizo lami kuthiwa ngonkanyiso moyo. Kuluva 7. The name Kuluva 7 because Kuluva intwana yaselokishini and 7 is a number of perfection. So Kuluva 7 is umuntu representa abantu baselokishini. Kahle kahle I'm a voice for the people in the ghetto. Kahle kahle ngi voice yabantu abaselokishini nje. Yeah, umculo wami uhlaka unxibene i-hip hop le-kwaito uhlanganisa kanjalo.
Kahle kahle umculo wakho lo ubizwa kuthiwa yini Kuluva?
Mina ngicula umculo we-hip hop, ngicula ngesiNdebele, ngesilungu, ngifake isilungu mbijana, ngiphinde njalo ngifake lesishona ukuze ngikhone ukuthola a wider audience, ukuze ngikhone ukuthi abantu abaningi bakhone ukuzwa umculo wami. Njalo ngihlanganisa umculo wami ngifuse le kwaito, ngihlanganisa le kwaito le hip hop nyana nje ukuthi ukhone ukuhlabusa. When I'm busy, I'm a palafala, I'm a penjini, bakala ngendlala kini. Kwanda mfalo tholi zaka nyano, yezi mpilo nyana, ibe ngolo nyana, ngobu kala kala, gula kwata lana, ima hala kala, vana haibo.
Mao sanda, use kuma, se kuhlelo, Woza Friday. Sipete Ukuluva 7. Lapo asijabulisa khona ngomculo wakhe we-kwaito hip hop. Zona ingubo zakho zitholakala ngakho Kuluva.
Umusic wami wonke utholakala online njalo la kuma radio station. Ma ufuna ukuthi uthole directly from me, ungangithola ku Kuluva 7 on every social media. GULUVASE7EN. Lapho uyakhona ukuxhumana nami, ukhona ukuthola ke umculo wami directly from me or directly ngikhona ukukunika ke ama-link lapho ongawu-downloada khona.
Ukhanya koBulawayo baphethe Kuluva. Yona-ke kusasa yakho ibona kanjani?
Eminyakeni emihlanu ngizibona lami sengiku-international stage because international stage is where every artist wishes to be. Okwamanje ngisaphusha nje, ngisaphusha umphando wami ngilapha locally. Hopefully inkosi mayibekele 2018 uzongithatha angise regionally and from regionally to internationally or from here to international. You never know. Kuluva 7 one time. Welcome to the city of kings. Yeah, she my city like my baby, baby. Shining like a dime, she my queenie, baby. I'll be on my throne on a daily, daily. Welcome to the city of kings. Yeah, I treat my city like my baby, baby. She shining like a dime, she my queenie, baby.
Uyajabulisa ukubona intsha ingena kwezomculo kwelakithi. Unkanyiso moyo uzalazo kamnandi. So taiva kuze kuyevalwa ngomculo kaGuluva 7. Bese kuhlelo Woza Friday. Sesiyayivala ke manje ngaye uGuluva. Imele Studio 7 igama lami ngu-Ezra Jesus Banda. Libe le mpelaviki yalithukela ngethe Jeja Guluva. This my city, bomfazi ushaya indoda. Kwantuthu ziyathunqala ngeke kuphela amafika. Kwanyama kayingeke iphele kuphela amazinyo endoda. Kasihlala ziwa khona emakhoneni ngo-dollar. Yeah, RIP to Babu Nyongolo. Father Zimbabwe in my city, simbiza mqabuko. City kamajayivana, Sandra Lomaravini, I'ma be a cool crooner. I know I got it in me, Chesa. Yeah, I treat my city like my baby, baby. She shining like a dime, she my queenie, baby. I be on my throne on a daily, daily. Welcome to the city of kings. Yeah, I treat my city like my baby, baby. She shining like a dime, she my queenie, baby. I be on my throne on a daily, daily. Welcome to the city of kings. Yeah, I treat my city like my baby.
Unkanyiso moyo. Ubeku Woza Friday eletsha helidala u-Ezra Jesus Banda igqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili.
Kusungulwa ingxoxo emadolobheni ehlukeneyo ephathelane lokuhlaziya ukuxolelana lokukhumisana umlotha ngombhuqazwe wegugurawundi.
Osaphethe isikhundla sikamongameli we-MDCT umnumzana Elasi Mutsuri wethekelela amabhanga achiyeneyo eHarare ezibonela udubo lokusilela kwemali.
Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhla.
Lontungamilinkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.